Siyabonga Kips Dube selamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingalichona njani sulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZimbabwe People First lithi lihlangana lozulu esigabeni zonke zelizwe likhulumisana laye ngebandlaleli.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu bakugrawundi kathesi bezama ukuyenzisa iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First.
Kambe ikhefu lephasika selingelokuthengisa impahla kuphela na?
Imthandazo yabizo zakho.
Esequbeka ngodaba lokuhlaziya umbhuqazwe weGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZimbabwe People First lithi liphakathi kokukhulumisana lozulu kundawana zonke zelizwe ngokusungulwa kwaleli bandla elikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mujuru. Kusasa iziphathamandla zaleli bandla zizabe zisedolobheni leVictoria Falls. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele isiphathamandla esiqoqa inhlelo zaleli bandla uMnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, hayi siyabhotabhota sibili amaprovinsi wonke njengu-10 abantu bakugrawundi kathesi bezama ukuyenzisa iparty isirejistiwe isilethwa kubanikazi bayo njengoba kuthiwa People First. Of which mina nje lami nje kathesi ngikhuluma ngisefolosi lapho engilungiselela khona ukuba le star run eza kuba khona mhla ka-27 ngesonto ngo-2 sisiyachayisa ngo-4:30. Kuyikukhulumisana lozulu simqhubelo okungokwa wakhe ukuthi ebeyazi People First yakhe ukuthi siyamukeliwe yizek ukuthi government sikwazi ukuthi sokulelinye ibandla elikhangele ukuthatha umbuso sisi independence ibe khona kule bandla sibile selikhangelele khona lapha ukuthi khona liguqule izinto ngokubeka uhulumeni wabantu ikho kuthiwa iPeople First. Azi ukuthi kulamabandla amanye abefonyiwe lapha ikakhulu iMDC ibinge ama trade unions izisebenzi pho ke le ngekaZulu wonke People First abantu kuqala bona abantu bathini ngombuso nalokhona onalo nxa abantu belokuhonona ngalo umbuso khona nanto-ke ibandla labo abalamukele kelelo bandla beliphephethe befake iy'nkokheli zabo yikho sikwenzayo kathesi sibhoda nje ngelizwe.
Manje ungasitshela ukuthi bayakwamukela yini lokho abantu amazweni bayathatha njani?
Ngenxa yalo umama lo umfelwakazi umama uMjuru abantu baphambi kwebandla kakhulu abantu sebefuna ukuthi khona ngakusiya ngabo ngakuvele kuvuka kusasa kulokuya ekhethweni behle befake uhulumende wabo ngoba bathandele umama lo ngiye bamthandileyo bathande iparty ngoba ngeyabantu abantu kuqala basebethanda-ke lo umama lo ukuhlukuluzwa kwakhe eselwe ukuluzwa kwakhe exotshiwe kaze ngebe lempendulo kukho wathula njengomuntu ongumama ngakho-ke bathande khona lokhu abantu yikho abakukhangeleyo ukuthi khona hhayi pho amandla njengoba sebekwe kuwo bona njengozulu weZimbabwe bawamukeleke loli iqembu leli ukuthi-ke libe yilo elithatha umbuso kuzanu eliye ebusayo kwakhathe isikhathi ngokuyavota ingqe isiphi isikhathi sama-elections.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla esiqoqa inhlelo zebandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVictoria Falls. Kambe ikhefu lephasika selingelokuthengisa impahla kuphela na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi uSenis Banda, umqondisi womanyano weChristian Alliance.
Liviki e-Easter kumbe ephasika iqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukusungulwa kwesiKristu kuvelela khonapho. Kungala iPasika ukufa kuka Jesu lokuvuka kakhe vele sona isikristu into lethwa isikristu lesiyaziyo ngabe kasikho ngakho iqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi abantu babe becabanga bethatha isikhathi sokucabanga sokuthi uNkulunkulu yena ongela kuqalisa ongela kuphela kodwa wazenza waba ngumuntu wazohlala lathi wakwanisa ukuzwisisa inhlupho zethu wazwisisa ubuyanga bethu wazwisisa ubuhlungu bokufelwa wazwisisa ubuhlungu bokuyalwa ngabantu wazwisisa ubuhlungu bokuba umuntu oyisiphepheli kuthi ukuthi uNkulunkulu wazisisa yonke into umuntu ayizwayo nxa elapha emhlabeni ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi angasincedisa kanjani ngakho yena akafanani lamapriesti akudala ayekhona esijudeni ayengazwisisi ukuthi umuntu kwezinsikhathi uphila njani yena umuntu waphila waba umuntu njengathi
siyabona ukubana lezi nsuku sekuthengwa amaqanda ama Easter eggs lama chocolate lokunye okunjalo kanti vele kungenelana njani okunye sesikubona lezi nsuku
mbona ngani leli dili elepasika elokukhumbula ukuzalwa lo okukhumbula ukufa lokuvuka kuka Jesu laba abama business abezitolo yibo abangani sebathumba ikhefuleli balenza laba ikhefu lokuthengisa izinto zabo ngakho siyananzelela ukuthi bayagcwalisa ke konke lokho okokuthi kube lemvundla epasika izinto ezavele zinyekho ngoba umvundu ungena njani esiphambanweni
lo ke ngumfundisi uSenisibanda umqondisi womanyano weChristian Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudaba lwekhefu le-Easter sixoxe labalaleli be-Studio 7 ngaleli langa.
Ya ngingubhekisipho okwamanje ngiphumule ngisuke eChurch-i ngibheke iTV la ngingathola khona isikhathi ngizoya ekhaya ngiyobheka ngiyobona abanye ngibabuyise omama bami labafowethu labangane engafunda labo. Ya bayenjoy-ka i-Easter bathandaze yonke into izohamba right. Imthandazo yabizo zakho. uNkulunkulu uyabathanda, uNkulunkulu uthanda wonke umuntu, babekezelelane lapho ngoba ngazwisisani khona bazwisisane, bakhulumisane.
Sanibonani igama lami nguSandra, ngifona ngiseHarare eZimbabwe. Namhlanje ngikuseni sayesontweni, saphenduka ngkhaya, sahlala lesihlobo labangani, sakhonisa i-lunch yethu. Okwakathesi siloko sihlezi sikhonisa jeni. Bengifuna ukuthi kona ngingelele umama lo labogogo bami abasebulawayo nezihlobo zami ezisezimbabwe lalabo aba-out of Zimbabwe. I-message yami engifuna ukupha abantu yona ngeyokuthi lidlale i-Easter kuhle kodwa singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu lowasela izolo zethu eCalvary. Ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 ebesixoxa labo ecingweni. Njengokulithembisa kwethu ngolwesine lamhlanje siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lapho esixazulula udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lomfundisi uDokotela Ray Motsi owenza izifundo zakhe zePhD ngokubhala ngegugurawundi kanye lomqeqetshi ekolijini lakwele South Africa uDr. Shepherd Mpofu onguye osungula lingxoxo.
Inkinga uqala ukuthi indaba le ayikakhulunywa ngayo. Abantu abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi abakatholi ukuthula ngalokho okwenzakalayo. And okwesibili ngengenza i-research a lot ngegugurawundi. I think I've written about maybe amaphepha ngu-3 to 4. And abantu uma bekhuluma especially kumaphephandaba la akwi-intanethi bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly. Abawonayo bakhulume baxolise nalabo abawonelwayo babekwazi ukuthi they can forgive ama perpetrators egugurawundi. Ngibona ngani kuma genocides wonke ayenzakalayo into enkulu kakhulu ukuthi abantu bakhulumisane ngayo badinga indlela zokuphephisana ngabe kuyabhadalwana or abantu abangabe benza ama atrocities la baphumele egcekeni bazikhulumele ukuthi benzani.
Baba Motsi, wena ungumfundisi bathi kuxolelana uyamxolela umuntu nxa egcele uxolo uyamxolela njalo lanxa engacelanga xolo lapha kuphathwe njani nxa labo abamaperpetrators angkhona bengazicelanga uxolo
into ekhona inkinga ukuthi khona abantu abafuni ukuthi baphume egcekeni kucace ukuthi kanti kuyini esikhuluma ngakho kungani abantu badlala amacatshelwane nxa abantu bengaphumelana egcekeni ukuthi kulomonakalo yikho nxa kulomonakalo kungathiwani ukuthi kaninginingi abantu abesindebeleni bangani bayahlanya nxa bekhuluma ngezinto zeGugulawundi because uhulumende labanye abesishoneni bangani abavumi ukuthi le nto into ekhona ebantwini lamanxeba akhona lokho ekhona so ukuthi siqalise ekuqaleni ukuthi kuyini okukhona okwenzakalayo that is where we need to start ukuthi wonke umuntu abe ndawonye lokuxolelana lokhu kuzabuya phambili ngoba abantu sebevumelene ukuthi kule problem kanti bangavumelana njani abanye bangakavumi ukuthi kule problem
kodwa kwenziweni ke Mpofu ukuze kuxolelwane kumbe kuze kukhulunyiswane
kulama reports esiyaziyo i1 eyenzwa ngabo consult le Catholic Commission for Peace and Justice and umgabe lokwehleli phezulu kwale eyenzwa nguChiambako i report yakona sikwazi ukuthi kwakhulunywane and ukuze abantu baxolelane kumele kwazi ukuthi kwenzakalani and masikhuluma ngeGugulawundi okwamanje kulezi zizathu ezingaba zintathu zokuthi iGugulawundi yenzakala yokuqala ukuthi kwakulama dissidents esibili umgabo wayefuna ukubulala abasekeleli bezaphu loJoshua Nkomo which effectively means amaNdebele esithathu kwakule super zap yayisponswa yi-South Africa. I'm not saying ukuthi
South African government
iqiniso but ama reasons la amathathu or engaba maningi but into ekhona ukuthi iqiniso kasilazi ukuthi kuzoxolelwane kumele iqiniso livele egcekeni
into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela asibhaleni izinto phansi ukuthi ngaye ithuba isikhathi esifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala ngoba kathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi njengoba umuntu angeke aba lipholisa abe ngumthuthisi abe ngujaji abe ligcweda futhi yena ngokwakhe abe nguye futhi o-victim akwenzi so engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili sibhale izinto lezi phansi sisiya phambili
lo ke ngumfundisi Ray Motsi obexoxa lo Dr. Shepherd Mpofu ingcwethi ecubungula izombusazwe bendawonye lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 elilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza sise Voice of America eseWashington lisithola kumagagasi aku 909 AM shortwave 4930 605 laku 15460 kHz okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga namuhla sihlaziya udaba labantwana abaphila lobugoga kanye lendlela abalondolozwa ngayo elizweni sixoxa lonkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliamente njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana yena osanda ukwethekelela isikolo seKing George the 6th lapho okulondolozwa khona abantwana laba siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga thandile
Lichongani lapho kuthi uhulumende kabananzi laba bantwana
uhulumende ungakhangela ibudget yethu abantu abagogekelanga akula isipeni abayiphiwayo and ube kwazi njalo ukuthi bathe kimi emhlonitshwa lathi siyangena emacansini ingculaza iyasibulala siphinde sibulawa yendlala siswela luna idola ukuthi ngigade umthova ngiyefika ngapi eOI ukuthi bangikhangile ukuthi ngilayo le ngcunuza ngcunaza abanikele amapilisi endinjalo indlala isivulala ngokuthi kasisebenzi sikhamba sicila kulelile ngoqala khona ungaphumila lutho so uhulumende laba bantu la kumele abone ukuthi kule mali ayifake eceleni ukuthi laba abantu abazali laba bantwana laba banelise ukuhambisa abantu ababesikolo ngendlela elula iningi labo abanye babo bayahaya amaskania afuqwayo ngabafana emgwaqweni la bebhadala idola uzasuka naye enkulumane le esiza la eKing George akungitshele ukuthi yiku hlukuluza okunganani okwedlula khonoko ukuthi khambe shua nga kuthiwa kule bus eyathengela iKing George ithwala wonke ama le water for stimulation center bathwale labantwana everyday ekuseni kuma pick up points ukuthi bayifike esikolo kwenza ukuthi bazali lake bake bachaye ngomoya njalo kule nkulumo eziphumayo phakathi kukaZulu ezithi khona umama ozele umntwana ogogekileyo uvele waye lawyer kumbe wayevele ufuna ukukhiphisisa ayisikho khonoko ngamaluba kaNkuluNkulu lawana okukhona okumele sikwenze thina njengoZulu ikuthi siwalondoloze siwathela amanzi siwafake kunkomele sibaba ukwenzela ukuthi impande zabo zigxile ziphume lokudla kuzalwa uZulu wonke
libabonile obaba yini kumbe ngomama ikakhulu abanakekela laba abantwana
kanti uyakwazi vele ukuthi lapho kulento engani ludubo ikakhulu intwana ogogekileyo iningi labo kwandise ukuthi le mitshato dilike bekungela babo yedwa obhekezele umntwana ogogulayo obaba engababonile yibade besenza ama-sign language betshela laba izimumumu bekungela babo yedwa okutsho ukuthi khona nxa ekhona ubaba kulowo muzi yinto angafunda kukhuluma ngaye nxa engekho omama ngosima yedwa and anti sonke siyakwazi ukuthi intandane enhle umakhota ngunina so omama kumele sibakhuthaze bakithi bomama ngilubonile udube eliphakathi kwalo ebantwaneni nabagogi ngilubonile and kungiqamule umzimba ngikhona apha vele angikwazi lokuthi ngizwane engikucelayo ukuthi phuma nini sixhasane sike silungisele labantwana babe lakusasa engcono
bakhona bonke yini lapho kufanele bebe khona laba bantwana isikolo lesi kumbe abanye abenelisi ukubhadala bakhona abangafundiyo
abafunda ekade ezilaba balabazali asabasaba ababalothando utantana babafundi iningi labo bavalelwe ezindlini ngabaphumi phandle ngabayindawo abanye bathathwa bahanjiswe emakhaya bayishiya kogugu ayifela khona ngale abanye yilaba nokuthi nxa kusenzakala bazamnyekela azafa abula yini indlala lokho ezendlini ngoba ngumuntu ozamyangisa phakathi kwaZulu ayisiyo ndaba yabomama yonale indaba kaiyethu thina kuZulu kandaba esingafuni ukuhlonipha lamaluba sesisenzo mama besabe ukuthi basijengise uduba bakilo siphathisane bancedeke ukuthi silungise impilo yalabo bantwana
hayi sibongile ukuxoxa lawo emhlonishwa ungabathiyela liphi abalaleli kanye lalabo abanye abalondoloza abantwana abagogekileyo kanye labadala
abalondoloza abantwana abagogekileyo labazali babantwana abagogekile ngilithayela ihlombe ngithangiza thandaza ekuseni le mini lantambama ukuthi uSomandla aliphe amandla lenhliziyo ezizodekileyo ukuthi laba bantwana ligijime labo libafundise ukuthi bafunde sibili kube lula empilweni zabo ngoba nxa lingenzanga njalo mhlana lisipha laba bantwana baselampilo kuZulu kandaba waseZimbabwe mayuyu mayuyu Zulu kandaba ngicela ukuthi ake siphumeni siyefika eKing George ngale liyebona abantwana abagogeleyo ukuthi bayenzani libaxhase libaphathise ukuthi into abazenza abanelisi ukuthi bayezidengisa phandle bazakale ukuthi bakhona njalo ngabantu abaphakathi kwethu abenza imisebenzi emangalisayo edlula thina esingagogekanga
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele eParliamente njalo elwela ilungelo labesifazana labantwana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi sibongile ubelelanga elihle selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
You have You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.